Lo ngumkhankaso wabantu abehlukeneyo abemhlobo ehlukeneyo lokholo lwehlukeneyo esifuna ukuthi uhulumende wethu asebenzele uZulu. Izolo ebusuku ngitshayele uhlombe umnumzana Trump ngamthembisa ukuthi sizasebenza laye ukuthuthukisa ilizwe lethu. Ngilethemba lokubana uzaphumelela ukuba ngumongameli woqotho wabantu bonke belemelika.
I feel it too.